Onke umuntu obekulumbuthano uvumelane ukuthi ukhetho kumele lwenziwe ngokuthula njalo abantu kumele bathiyane lomkhuba wodlakela ngesikhathi sokhetho. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uReverend Hussein Svanda, uthi umkhankaso walamhla ujonge ukuthi abamabandla wezombusazwe azendawoni azobhalelana phansi ukuthi ukhetho lwalonyaka lwenza ngakho abantu bakhankase bengalwisani labomakhelwane.
Umkhankaso wanamuhla besijonge ukuthi sikhankase ukuthi abantu beZimbabwe bebekwazi ukuthi sidinga ukuthi benze ukhetho lolo lukhona kulokuthula. Siyananzelela ukuthi sokusele amalanga amalutshwana sifike ekhethweni. Ngakho-ke isikhathi esiningi lapha sile mbali eyokuthi abantu bayaqalisa ukulwisana, omakhelwane bethayana. Ngakho thina sithi hashi ngalolu nyaka lumnyaka asihlalisane nini kakuhle, asikwanise nini ukuthi lo lalo akhankase engathani lo makhelwane wakhe. Ikanti njalo sihambe sadinga bona abama-political parties, sibadinga ukuthi kabayenze isinqumo esokuthi kabasoze bahlokoze, kabasoze bakhuthaze ukuthi kube lobudlwangudlwangu.
Umsekeli kamongameli webandla leMthwakazi Republic Party, uNkosazana Prezia Ngulube, ukhalaze ngembali yokuhlukunyezwa ngesikhathi sokhetho okuvamileyo koBulawayo.
Umkhankaso lo wokuthula siyawubonga singabantu balapha koBulawayo ngoba siyazi ukuthi imbali yalapha koBulawayo esiyibonile eminyakeni edlulileyo eyokuthi abantu bayahlukunyezwa ngesikhathi sokhetho. So siyabona ukuthi lo mkhankaso uyanceda kakhulu. Sibonga abamabandla abayibo abahlangeneyo baqoqa abantu.
Omunye wabancintisayo ekhethweni emele iMDCT, uNkosikazi Nomvula Mguni, uthi bahlangane labanye okutshengisa ukuthi bazimisele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Ngibuye lapha lami ngizomela ibandla lami ukuthi ngitshengisele umphakathi ukuthi sizimisele njengebandla ukuthi kube lokuthula khathesi, before, during and after elections.
Umnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli seZaphu, uthi lokhu ngumkhankaso omuhle njalo uveza isifiso sokuthi kube lokhetho olulempumela ezakwamukelwa ngabantu.
Kumkhankaso omuhle, siyakusekela njalo siyakuthakazelela ukuthi babone kulungile njalo uqondile ukuthi bebuthane njalo besibize njengama-political players ukuthi sibambane labo ekukhankaseni ukuthi sibe lokuthula njalo sibe lokhetho olulempumela efunwa ngabantu. So into enhle, sithemba kuzaba kunjalo njengokufisa kwabo, njengokufisa kwethu lathi, njalo silethemba ukuthi ukuthula kwankona kuzaba khona even after ama-elections.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe lawezokholo ehlukeneyo bathi kumele kuhlale kulokuthula elizweni ngezikhathi zonke zokhetho, kungadingeki ukuba abantu balwisane ngokuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Amabandla ancintisayo akhuthazwe ukuthi akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bengabi lodlakela ngesikhathi sokhetho. Lumkhankaso uhlanganise abantu bamabandla ehlukeneyo ezombusazwe abahambe ndawonye besukela eBulawayo City Hall besiya eMethodist Church. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.